aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 1 kuNhlangula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wabahlolwe izolo kulabane abengezelele inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe laya kwabalikhulu lamachume phosa athoba minwembili, i-178. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha, i-6 million.
Engakunanzelelayo ukuthi indawo ayihlanzekanga kakhulu kulezi nsuku, siyashota sinamanzi, i-overloaded. Yikho sonke isikhathi abanye babesuka sibesiya eblawauti bayeqedelela.
Inhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights isikhweze emthethwandaba udaba lokuthi indawo lapho kuhlaliswa abantu abaphindela elizweni bevela kwamanye amazwe besahlolwa ukuthi bale-COVID-19, ama-quarantine centers angcolile njalo awafanelanga ukuhlala abantu.
Into ehlala isenzakala ukuthi amapholisa ayancindezela abantu abamnyama, ikakhulu abesilisa. Into le ivele kade kulikhulu, so umuntu wonke uzondile. Okwakathesi bafake i-curfew ukuthi ngo-8 p.m. umuntu kahambi kuze kube ngo-6 a.m.
Uhulumende weZimbabwe ubize ummeli weMelika kulelo lizwe ukuba azochasisa ngokukhulunywe ngesinye sesiphathamandla sikahulumende welizwe lakhe esithe eleZimbabwe ngelinye lamazwe angenela kudlakela lokutshengisela olusemelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ebantwini abahlolwe izolo kulabantu abane abangezelele inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe laya kwabalikhulu lamachumi phose athoba minwembili, i-178. Abantu laba ngabanye babevele emazweni angomakhelwane athi kwele Mozambique lase-South Africa abagcinwe endaweni ezichiyeneyo zelizwe ku-quarantine. Lokhu kutsho ukuba asebegula lomkhuhlane okwamanje sebesedlula ikhulu lamachumi amane, i-145, ukusinde abangamachumi amabili, lasithoba munye i-29, kwafa abane. Asebehloliwe ukuba bale-COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamuka eZimbabwe leli gciwane ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amane, i-45,395. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha, i-6 million, ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane, i-374,538, kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezintathu, i-2 million. Lokhu-ke kubikwa inhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebefunyenwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, i-147,099, labulala inkulungwane ezedlulwa ezine, i-4,228, kwasinda inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha, 61,808, kubika abenhlanganiso eye-African Union. Inhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights isikhweze emthethwandaba udaba lokuthi indawo lapho okuhlaliswa abantu abaphindela elizweni bevela kwamanye amazwe besahlolwa ukuthi baligcikwane le-coronavirus kumbe hayi, ama-quarantine isolation centers angcolile njalo afanelanga ukuhlala abantu. Embikweni ewethule namuhla inhlanganiso le emelwe ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abanye bayabaleka kulezi indawo kukanti abanye bengathola leli gcikwane. Eminye njalo imbiko ithi ezinye zalezi ndawo ezigoqela ikolitshi le-United College of Education kwaBulawayo kanye lele-Polytechnic akusimo esibi kakhulu, njalo abantu abanampahla ezeneleyo zokusebenzisa nxa begeza, ukudla kumbe ukulala. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi indawo lezi zihlaleke njalo wethule inombolo zocingo abantu abangamchayela kuzo nxa befuna ukumazisa ngababaleka kulezi indawo. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxa lomnumzana Solani Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC eMathabeleland South, osanda ukuvakatshela i-quarantine center esikolo se-Plumtree lase-Allan Preschool osekuhlala abesifazana bodwa.
Siyabonga mama sithandekile. Okwakuqala sine problem ekhona kakhulu lapha ePlumtree okuhlala khona abantu laba abasuka eBotswana ababedipotiwe ukuze beqale behlolwe lo mkhuhlane we-corona. Plumtree High School kule problem enkulu. Okwamanje ngazifikela ngokwami lase-Eleni lapho kuhlala omama khona. Engakunanzelelayo ukuthi indawo ayihlanzekanga kakhulu kulezi nsuku, siyashoda sinamanzi. Indawo leyana kayinamanzi, i-overloaded, yikho sonke isikhathi abanye babesuka sibesiya e-Blowout bayeqedelela. But indawo khona okwamanje indawo kayihlanzekanga sibili, kuliqiniso elikhulu kakhulu ukuse-Plumtree.
Kuyini kahle kahle owazibonela khona ngawakho?
Engazibonela khona ngokwami yilokho. Ngithe ngase ngihambile ngabona ukuthi abantu bahlala njani, abantu baphila njani, ngoba ngangizwe amahungahunga ezinkulumo zokuthi laba bantu lapha bahlala khona kakukho kahle. Ngahamba lami ngazibonela ngama amehlo, ngananzelela mpeli kakhulu ngendlela ababehleli ngakho. Kwazi kwathi uhulumende wabatshintsha ukuthi abasifazana bahlale lapha e-Allan School, obaba basale e-Plumtree High School. Ngase ngisuka ngisiya esibhedlela, engakubonayo okwangizwisa ubuhlungu, ngahlangana labonesi abasebenza lapha abantu abafikela khona ngabezohlolwa imikhuhlane yonke ekhona. Basebekhala ngababuza ukuthi labana abantu abangale bayabuya yini nxa begula la. Bathi bayabuya sibili, abanye ngabomama abazithweleyo bayabuya khonapha esibhedlela. Okuzwisa ubuhlungu yikuthi kasinakuvikeleka, asinazo impahla esimele sizigqoke eziyizwe ezivikela umkhuhlane lo okhona we-corona. Then enye into eyangizwisa ubuhlungu yikuthi lama-maski wona ngakwayo ashoda. Ngikhuluma ngamanesi asesibhedlela, impahla zokuvikela kabalazo, kodwa laba bantu basuka khona ngale bangakahlolwa bezelatshwa esibhedlela se-Plumtree, lapha okumele khona ukuthi aluba kuthwala aba bantu bale ndawo yabo lapha abafikela khona abalatshwa khona ngabantu abavikeleneyo. So onesi laba basebunzimeni ukuthi laba bantu laba ku-easy ukuthi lowo mkhuhlane umemetheke i-Plumtree yonke.
Lowo ngumnumzana Solani Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC eMathabeleland South, ubexoxa ke ecingweni le-Studio 7.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa oqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Idolobho lakoBulawayo lamhlanje linaza iminyaka edlula elikhulu i-126 lasungulwayo. Kodwa izakhamizi zaleli dolobho zikhala ngokuthi intuthuko esithe yabakhona kayihambelani leminyaka yedolobho lelo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zilembono ehlukeneyo ngokunanzwa kweminyaka edlula elikhulu lelo dolobho lasungulwayo, bekhathazekile ikakhulu ngesimo sentuthuko esikhanya sisemuva kakhulu. Umnumzana Effort Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi kulendingeko yokuthuthukisa idolobho leli.
Silitshayela izandla idolobho lakoBulawayo ukuba le-126 years lilidolobho lesikhiwa. ngoba siyakwazi ukuthi liyona lidala kulalokho lingumuzi omdala kakhulu wenkosi loBhengula abelungu balifica likhona linje lanxa kwakhiwa kwatshintsha kwaba yilokho elikho khona kodwa ke siyabona futhi ukuthi lingemuva kakhulu nxa uliqathanisa lenyaka eselikhona emhlabeni idolobhe linje ubekufanele ukuthi ngabe kakusaswelekali manzi ngabe kakulazindlu ezingelamagetsi ngabe yonke into kugcwele imisebenzi lempilo enhle kodwa kakulalutho ngakho ke kuselomsebenzi omkhulu ukuthi kuguqulwe isimo sonaloso idolobha lakoBulawayo lihambisane leminyaka yalo.
Omunye wezakhamuzi zakuleli umnumzana Mike Ndiweni uthi uhulumende kumele aqhakathekise ukuthuthukisa uBulawayo.
Kuningi kumele kwenziwe ke esikhangelele ukuthi ke kuguqulwe idolobho litshengisele ukuthi idolobho eselikhulile nje leBulawayo lapha khaya kanti kumile kuthenzi akulanto entsha eyakhiwayo. Idolobho eliyabe linjani lingaguqukiyo kutshengisela ukuthi uhulumende kangaqakathekisi ukuthi athuthukise indawo yakoBulawayo.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Amanda Chuma uthi ubengazi ukuthi lamuhla uBulawayo ufikisa iminyaka edlula elikhulu.
Mina bengakwazi ukuthi namuhla i-birthday kaBulawayo. Ngibona ngani kufanele ukuthi langaleli liqakathekiswe umuntu wakoBulawayo alithakazelele leli langa. And lokhu kungasinceda even lathi ukuthi sonke sisebenze sindawonye ukuze sithuthukise uBulawayo wethu. Akhona ukuthi maybe siphe umlando wonke kuhulumende ukuthi asenzele zonke izinto.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukhansila wakoBulawayo uthi idolobho leli lokhe likhula lisiya phambili.
Thina njengoBulawayo esikunanzelelayo uBulawayo uyaqhubeka uyakhula amalokishi amatsha lokho ekhule siya phambili. Siyananzelela ukuthi uBulawayo loba elohlupho lwamanzi sibe lentuthuko yokuthi si-upgrade ama-waterworks ethu okutshengisela ukuthi loba i-drought leyingadlula uBulawayo sethe wathola izulu. uBulawayo uyaqhubeka esebenza kahle ngoba siyabe silungiselele.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo wayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi usuku lolu luqakathekile kakhulu edolobheni lakoBulawayo.
Lamhla yilanga elikhulu eliqakathekile kakhulu udolobho lakoBulawayo lezakhamiza koBulawayo. Yilanga lapho sihalalisela khona uBulawayo yenelisa iminyaka ing-126. Sukusela leso sikhathi uze kufike lamuhla idolobho likhulile. Siyabona lathi nxa sihamba ukuthi amalokishi akhula, industry, commerce, idolobho elilama-services ayenza kube lula ukuthi uhlale koBulawayo kumbe uyenze umsebenzi wakho koBulawayo.
Izakhamuzi zakoBulawayo seziphe ingqobe kubaphathi bedolobho leli kanye lakuhulumende ukuba baqinise umsebenzi lenhlelo zokuthuthukisa leli dolobho. Lezi nhlelo kumele zigoqele ukulungisisa udubo lokutholakala kwamanzi oluyilo oluhamba phambili, ugetsi lokunye okulakho ukukhanga amakhampani amakhulu ukuzosungula ibhizimusi kilo. Eminyakeni edluleyo, leli dolobho libone amakhampani amadala amakhulu evala esiyasungula kwamanye amadolobho ikakhulu eHarare ngenxa yenhlupho zonezo ezigoqela amanzi. Lanxa kunjalo, umasipala waleli dolobho uthi kukhona okunye okuthuthukisiweyo okunjengamadamu amanzi. Ukuthuthuka kwalokhu kuzavela lapho izulu lingana ngoba wonke umuntu ezenelisa ukuthola amanzi okwakhathesi lokhu ngeke kuvele ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Endabeni eziphathelane lamanye amazwe, uhulumende weZimbabwe ubize umeli weMelika kulelo lizwe, uAmbassador Brian Nichols, ukuba azochasisa ngokukhulunywe ngesinye sesiphathamandla sikahulumende welizwe lakhe esithe eZimbabwe ngelinye lamazwe angenela kudlakela lokutshengisela oluqhamuke kwelemelika ngemva kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa elimhlophe. UProphet Jeremiah usethulela lolu daba.
Umnumzana Robert O'Brien, umcebisi kamongameli Donald Trump welemelika, utshele abezindaba ukubana eleZimbabwe kanye leChina, Russia leIran ngamanye amazwe angenela endonga ukuthula kwelemelika ngokutshotshozela ukutshengisela ukuxhasana ngemihlobo. Umphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, uDr Sibusiso Moyo, ugcizelele umbiko othi uNikhozi ubiziwe emahofisini akhe bemtshela ukubana eleZimbabwe liyalandela ngokupheleleyo iziqondiso zenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba eze-United Nations Charter zokulaya amalunga ukubana ahloniphe ukuzinza lombuso okhululekileyo wamanye amazwe angamalunga. Ephendula ekubuzweni ngokubizwa kwakhe ehofisini kaMoyo, u-ambassador Nichols wethule owakhe umbiko ethi kuyadida ingqondo ukuthi bephakathi kobunzima obubhekane lelizwe lakhe obugqela ukumelana le-coronavirus, ukonakala kwesimo somnotho okwenzakala laseZimbabwe lodlakela oluqhamuke ngemva kokuba kubuliwe onsundu lipholisa elimhlophe kwelemelika ubiziwe ukuzochasisa ngalokhu ukuthi kulokuthi uhulumende weZimbabwe atshone edlalisa isikhathi ngalokhu kumele aqakathekise ukwephulwa kwelungelo elizweni labamabandla aphikisayo abalondoloza amalungelo abantu kunye lezehlakalo zokuthunjwa lokuhlukunyezwa besifazane abasakhulayo be-MDC, unkosazana Johanna Mamombe labanye bakhe kanye labathunjwayo banyamalala eminyakeni edluleyo abanjengo-Itai Dzamara. Umabhalane omkhulu wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nicky Mangwana, laye uthi eleZimbabwe kaliziboni lingelinye lamazwe ayizitha zemelika.
Kunjalo nje uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesinye sizalwane seZimbabwe esesihlala emelika, unkosazana Busi Dube, esipha umbono wakhe.
Ye ukhanya into le yinto vele ejayele ukwenzakala, okwakathesa kumehluko yokuthi lokhu kubonakala kuvidiyo, kodwa khona ngokwakho abantu bavele baliqhuba ngoba into ehlala isenzakala ukuthi amapholisa wona vele ayancindezela njalo ayadlwangulula abantu abamnyama ikakhulu abesilisa. So into le vele kade kuliqhubu, so umuntu wonke uzondile. Okwakathesi bafake i-curfew ukuthi ngo-8 PM yonke into wonke umuntu kahambi kuze kube ngo-6 AM, kodwa ngenxa yequbu elilabantu wonke umuntu lokhu iyagcwala emgwaqweni ngesikhathi sona leso kumele ukuthi ngabantu basezindlini. So into le yinto evele yikho isilumathe yabamba imelika yonke ikhathisele lapha eMinneapolis, bebanga nje into encane yokuthi imali kade ithwele ngani ayisiyo kahle, abantu bathe kathi kungasilo cala lokuthi ngawe yabulala umuntu lwanalita.
So singathi khonokho-ke sokuvezani nxa wena ugangela
ngesikhiwa bathi i-racism, because okuvezayo ukuthi loba sokule 4 babuya laba abantu abamnyama babaletha lapha 400 zabo. Okuchiyeneyo ukuthi kathesi sokubathi i-civilization, kodwa umuntu omnyama lokho ekhanya engumuntu ongaphansi komuntu omhlophe kuleli lizwe. Yombono wami nangombono obonakala ngabanye bonke laba abakhankasayo. Okuphambanisekayo ukuthi sokubulala izinto, sebebulala ama-building, amashopu, belutha, kodwa umkhankaso wona awukho wrong ngoba bayithi freedom of assembly and freedom of speech.
Ye, akutsho-ke maduma ukuthi pho konke lokhu kuyanga.
Lokhu kuzaqhubeka, sokuzaqhubeka kuze kuvalele lawa amanye amapholisa amathathu ayehamba laye lo ayebulala uMzanu George Floyd. Abantu sebeyokhankasela ukuthi labo ukuthi kuzokuthenywa sokule justice abavaleli, and lokhu abantu bakhankasela ukuthi kube yi-example ukuthi umuntu omnyama laye ngumuntu.
Khonapho abantu benzani khona manje nxa ungasitshela ngamafutshane?
Okwakathesi abantu bayakhankasa, mina ngithi bayakhankasa, bayakhankasa ngokuthula, akulazinto ezibulawayo ngoba kathesi kule-National Guard ejoyine i-city yonke egcwele iMinneapolis yonke. Amasosha asefakiwe namapholisa basebenzisana ukuthi abantu bengakhankasi ngokudlwangulula langokubhidliza amabhilidi. Kodwa abantu bathi bona basoze bephumule kuzokubanjelwa nabana abathathu bebavalele ngoba labo babevukile kusenzakala into le yembe yenzakala uGeorge Floyd.
Ye, sizwe njalo ke ilizwe leMelika lapha-ke lisithi ilizwe leZimbabwe ngani liphakathi kwalawo ahlokozayo ukuthi abantu bebasele uhulumende. Bakhuluma ngeRussia, bakhuluma ngeChina, eZimbabwe le-Iran ukuthi laba yibo abantu bangani bayaphehla udubo la. Kambe ngabe kunjalo?
Ngombono wami angeke ngakomenta ngoba angikawuboni ukuthi amaZimbabwenzi babaphehlayo khona. Kodwa ungabe kuyiqiniso angeke
lo nkosazana Busidube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika obesipha umbono wakhe ngodlakela osoluqhamuke eMelika lokutshengisela abantu bekhonona ngokubulawa kukamnumzana George Floyd onsundu lipholisa elimhlophe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligcikwane le-coronavirus kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini. Abenhlanganiso elwela amalungelo abaphila legcikwane eZimbabwe HIV AIDS Activist Union Community Trust bathi bakhathazekile ngesimo sezomnotho elizweni besithi iningi lamalunga liyehluleka ukuthola amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuhlawulela indleko yesibhedlela. Iningi kungabayanga njalo bephila ngokuthengisa khona okusamisiwe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe nge-COVID-19 i-lockdown. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izibhedlela eziningi elizweni zibikwa sezikade zaqala ukuhlawulisa imali yokuthola usizo kizo esukela kumadola angamathumi amathathu kusiya kwamane. Unkosikazi Mebu Tsikai ophila legciwane ohlala kumrewa ulandisa ngodubo asebhekane lalo.
So nge-lockdown leyi asenelisi ukuthi sidinge leyo mali ukuthi silatshwa kumbe siyethatha imithi yethu. Njalo ma uvela khatshana ngaba kunanzeleli loku ukuthi ugada emalini kumbe uzobuyela ngani bona abakufunayo i-48 years ekudindiseni amakadi. So sibesicela kakhulu uncedo ukuthi nxa singaphathiswa basizwisise lathi ukuthi khona impilo esiphila layo kathesi nge-COVID ekhona asingeke sanelisa ukuthi singaphumi phandle. Njalo sithola imali yokuthi sizolatshwa every after 2 months.
Uyakhalaza kuhulumende unkosikazi Tsikai ukuba ngabe uyangenela batholiswe usizo lwesiphangiphangi bengaze babuyela muva kwezokunatha amaphilisi.
Bangakwazi ukuthi basiphi isupply eyenelisa ukuthi senelisa ukuthi khona sidinge futhi enye imali enjenge-40 RTGs ngoba endlini ngabe ngifuna imali yokudla esibhedleleni after 2 months bafuna i-40 RTGs. I-transport iyabe ifunakala kumbe nginomntwana futhi oyabe emele ukuthi ethathe i-supply yakhe after 2 months lezo. Silodubo kakhulu lapha kabasiphathi kahle kumbe ukusizwisisa ukuthi sikuphi. So siyabe sicela lathi ukuthi sincedise ukuthi singaphila njani njengabantu abaphila bephansi kwe HIV and AIDS.
Umkhokheli weJawu sithi umnumzana Stanley Takaona laye upha umbono wakhe.
We've got a client who is HIV positive and I've been also assisting as a community.
Ngikhuluma nje silomunye wethu ophila legciwane njalo uleminyaka engamathumi ayisikhombisa lanye yokuzalwa. Bengimsiza lami ukuthi anelise kuya esibhedlela njengelinye lamalunga enhlanganisweni yethu. Lokho ngiyenze kusukela mhla ka-29. Ubengahlawuli sonke isikhathi kumuntu lapho ethe waya esibhedlela njengomuntu osekhulile. Sekunenkinga manje kule ndawo. Ubengafanelanga ahlawule leyo mali umuntu omdala.
So I think there's an issue at the facility because this person should have enjoyed these rights.
Umnumzana Owen Mthembu, isakhamuzi seHarare, uthi osekusenzakala kulabo abaphila legciwane kuyingozi enkulu.
Lento esisenzakala iyamangalisa. Ukuthi umuntu sekumele abhadale 80 bond, loba leyo 40 bond abathi sebehlise ngayo, izavela aphi? Abantu bebengasebenzi, njalo abasebenzi. And abanye babo imisebenzi ayisezi ukuba khona futhi. And abanye thina siphila ngokuthengisa. Lokho sesivalelwe ukuthi singasakwenzi, sesenza nzima nje ezindlini. Pho sizaphila njani?
Umthembu uqhubeka ethi lokhu kuzobuyisela muva imizamo yokulwisana legciwane lengculaza elizweni okungumsebenzi okade uphethwe kuhle liminyaka yonke le.
Emaphandleni khona vele akulalutho, izulu alinanga, ukuthi umuntu awuzagijima-gijima kuzokube kangaki edinga leyo mali ukuthi ebhadale leyo 40 bond. Into ebeyingabhadalelwa isikhathi sonke, hayi ugovernment lo sibili uyamangalisa.
Udokotela omkhulu esibhedlela seMrewa, u-District Medical Officer, uDr. Reginald Gwisayi, uthi baphakathi kokuluhluzisisa lolu daba, kuthi umqondisi wohlangothi lweziphathelene lokusabalala kwegciwane lengculaza kanye lomkhuhlane we-TB elizweni phansi kogatsha lwezempilakahle, uDr. Owen Mgurungi, yena akathandanga ukupha umbono wakhe kulolu daba. Babikwa befika phose isigidi lengxenye abaphila legciwane elizweni, 1.4 million abatholiswa imithi ezibhedlela ezichiyeneyo osekusize ukuthini inengi labo lanelise ukuphila okwesikhathi eside. Kodwa abalwela ilungelo labaphila legciwane bathi isimo salaba bantu abakiso sizokwenza babuyele emuva ekunatheni imithi yabo kube yinkinga kulizwe lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, abalandeli beqembu lenguqu eleHighlanders bathi kabathengiselwe impahla elophawu lweqembu leli ukuze iqembu liqhubeke libuthanisa lokuthola imali yokubhadalela indleko zomsebenzi loba kungela mdlalo ngalesi sikhathi ilizwe lifaliwe ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders lisenkingeni yokufulathelwa ngabakade belisekela ngemali yokuholisa abadlali labaqeqetshi abenkampani ye-Net One. Lokhu kuthi iqembu leli lisesikhaleni ngoba lingenelisile ukuthola imali evela kubalandeli bebhadala ukuzongena enkundleni njengoba imidlalo imiswe ngomkhuhlane we-COVID-19. Umlandeli weqembu leHighlanders ohlala elizweni le-South Africa, umncedisi Siziba, uthi udaniswa yikuba leli qembu selihamba licela usizo lona lilethuba lokuzenzela imali ngokuthengisa impahla elophawu lweqembu.
Ngibe lokudana mfundo okunye okuyi-article bantu Nkosi ukuthi kambe shuwa ithimu yezwe lonke yeseyihamba icela izimali, kodwa khonaphana kule ndawo enjenge-clubhouse ongafakwa ama-t-shirts, kufakwa amakepesi, kudayiswe utshwala, kube le proper showroom uthi odlulayo angena akwazi ukuthi athenge leyo t-shirt yakhe njengomuntu othanda ithimu yezwe lonke iyayilinda. Kodwa maso ngendlela okwenzakala ngayo bantu, hayi ukucela akwazi kwasiza muntu bantu, kodwa indoda amele izicabanyele layo.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNeshi Mgogwarira uvumelani loSiziba esithi ngabalandeli leli qembu elilabo akumelanga ngabe liyahawula.
IHighlanders into emele yenze ukuthi ibe labantu abale business mind ababona ukuthi ha ibhola lezinsuku silibhizimusi gijimise iHighlanders ibe ibhizimusi, bengachazwa ngokuthi balabalandeli abaningi kodwa bechaze ukuthi bathola inzuzo ngabalandeli abaningi. Kuningi abangakwenza. Kokuqala abangakwenza yikuba labantu othanga ama-members abe bekhipha abangakukhipha ngenyanga ukwenzela ukuthi beqinise ukuba ngama-members wabo. Okwesibili, iqembu leli liyakwanisa ukuba ngalabantu esingabathi ngama-partners amankampani amaningi angafuna ukuthi bezo-advertiser ngesilungu, kodwa ibona labo bebanika okunye.
Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi impahla elophawu lweqembu ikhona elizweni leChina, njalo inhlelo zokuletha leyo mpahla ziphazamiswe ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Emalangeni iqembu leHighlanders liphiwe imali kanye lenyama ngomela indawo yensiza yedale lephalamende uFarai Tarovinga. Njalo umgcini sihlalo waleli qembu uKenneth Mhlophe uthe lesi sipho siphathise kakhulu ngoba kulezi nsuku bengela ndlela yokuthola imali. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakalu qhubi uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo kwabahlolwe izolo. Kulabane abengezelele inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe laya kwabalikhulu lamachumi phose athoba minwembili i-178. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisi-2. Hayike siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.